atisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali lithola njani mthwakazi omuhle izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene ephakathini kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela isifiti esathiwa nguNaledi Phanda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaqhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba isikhathi sekhisimusi, hayi kuhle, sikuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iningi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo lawo khanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali, kungela magetsi, kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi, njengoba izulu lisala ukuna, isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lomnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe, ngoba nxa sikhumbula sithe singene kuJanuary kuyisikhathi sisanda kusuka kuma-election ka-2018. Ama-election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama-election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana, kungaba lokuthi ama-election abe ngama-election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But kithi-ke singene ngoJanuary kunganjalo. Singene ngoJanuary izeki announce ama-election result amathathu. Singene kuJanuary ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiyakhona njengelizwe kungaphiwa. KuJanuary kulapho kusekhona kwadutshelwa abantu ezitridini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahambanga ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la omkhonomi umprofessor Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana lama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe. Njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe okwakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga lemali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe nesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi kwakuthiwe khona imali ye-change, imali yalokhu yalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le-Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, leso kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kwezepolitiki. So ngenxa yalokho-ke kube ngumnyaka onzima kakhulu wokuthi lakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongabakwazi ukuthi lo ozayo ngoJanuary izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobu nzima ngaphakathina kwelizwe. Lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa akasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo. Kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika sidlani labantwana. Inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepay akekho, le mali yepay ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela i-specialtini esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okuthi ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokhu ihlupha izifuyo zethu njalo zezaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimene bukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezanu PF besithi hayi sokwehlule asibone nokokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathi kwabo, lokho sokusaziwa ngumuntu wonke. Umbeki kaChichi nje buya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezanu PF azama ukuthi ebalamule phakathi koDuba asebengene phakathi kwalo. UDuba abangene phakathi kwalo ukuthi kabathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikuthoyo kuliqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo, esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hatshi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokho abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lo mbono omunye. And waze watsho wathi umbono kahulumende kayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe okunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho engike ngavakatsha khona abantu bathi bona hamba etshela upresident uChamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze okwa-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu bese siphinda sibuyele phakathina kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi? Kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiyakufikela ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifike ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathina kobunzima obufana lobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathina kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende engowebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kwekhisimusi izalukazi lamaxhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esintaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi sekhisimusi ukuze labo babe lekhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lephalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo labo.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha entabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yentabazinduna ubaba uNdiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC eMathebeleland North njenge MDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathi na kwezimpi lezaziliswa nguhulumeni. Noma siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwabo.
Inkokheli yeMDC eMathebeleland South unkosana Nonhlanhla Mlotshwa uyagcizelela
ngiku national executive of the MDC ngiku committee ye welfare. Sifike lapha ko Chief Ndiweni sizovakatshela u Chief Ndiweni sizodlulisa isandla sekhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo kuncane ngelanga lekhisimusi.
Umama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela MDC yemguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizotshwela labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula. Kuyasibongisa kakhulu konke khonoko.
UNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Lalo baba, mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu batshengise inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Banakekela abanye abantu kakhulu lapha kade silo sikhululi abakhulileyo. Yikho ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo, ogogo bemekeza bechichimba bedumisa izipho abaziphiweyo.
NguManduyeni babakazi wenduna. Lokujabula kakhulu, hey. Bemvele ngakwazi ukuthi isimiza idla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza balalutho, babhampula mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu hlelo lolu lami ngabalwa phakathi kwalo.
Mina ngujane mbele
bonga kakhulu angibonge uhlamisa mbonga uNkulunkulu onguye ongeneleyo ukuze sithole lohle sipho esingazange sasithola nje nangaliphila siyabonga
elidandlovu ngiyabonga kakhulu lesi sipho ensiphiwe namhla engakaze siphiwe ngiyabonga uNkulunkulu ngani ngavusisa udlala labantu abasiphileyo
mina ngingusenzeni uMrs. Stuveni uNkulunkulu kubonile ukuthi benza vuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefana leze ngiphukudla, ugule ubone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama nisaphumeleni. Bekumnyama phakathi komzwami, inkosi ibusise, ilibusise. Ngiyacela uthunywa zikaThixo.
Ngiyabonga kakhulu. Isipho leso sisizuzileyo vele besingelalutho yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokho ngoba singakulindelanga besingakunanzelelanga kodwa siyabonga ngopresident wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokho kaqhubekele phambili senzokuhle
uAdil Singwenya
usuthola ukudla kwekhisimusi.
Yeah, ukuthi ngiyabonga ngokudla ngu-Alice Ngwenya mina.
Siyabonga.
Ekungesihadeni, ngibongudla.
Mina ngumara, Mrs. Bozongana, ngiyabonga kakhulu ukuba kuthamisa. Inkosi imbusise, lapho ethethe khona, lapho akhuphe khona esikhwameni sakhe, sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Bozongana.
Zijabulile izalukazi, bathokoza abantu basentaba zinduna. Lapho-ke umdlandla uChief Ndiweni encediswa libandla-ke le-MDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhona pha-ke entaba zinduna ubane babe le khisimusi-ke emnandi njengabanye bonke. Njona lizwile-ke ogogo abaningi bebesithi-ke abalalutho abazi bazolithile kusasa. Ngimela i-Studio 7 ngapha ngasentaba zinduna kwa-Chief Kaiser Ndiweni, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi olubingelelayo uBright waKwaNdlovu ngokuzalwa ngisuke eSholosho but ngokuhlala manje ngento seGoli. Bengisho nje ale indaba isixakile ezweni lakithi uba manje abantu bekukhisimusi nje into idakwisa yinye ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebeleka le ngane zabo umanje bayiphilela badlela ukhisimusi omuhle badla abakufunayo but okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu azi ukuthi bazodlana umuntu selu ukudla ozokudla nje kwa everyday wathi moko lokho weChristmas bazokuthatha apa abantu abasebenza nemali yakho nayikho kulayinelwa imali ayikho lasemabhenki azi kubuhlungu okwenzeka kwela kithi angazi ukuthi intiyathwana angazi ukuthi yena uhulumende wakithi ungumuntu onenhliziyo mpela ma ngabe kuwumuntu onenhliziyo or umuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina lamanzi njengelayithi ngicabanga ukuthi kunjalo amboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo umuntu ocabangela abantu kuba ilizwe azange ke lifike kulesi similingiso njengamanje bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasoki sebona ukuthi abantu waye ngukhulumende ezibuza ukuthi vele waye ngukhulumende ukhulumende wabantu waye ngukhulumende into ebaluleke ezibuza ukuthi kanti ngukhulumende wani yena ukhulumende wengane zakhe lezo zele lomfazi wakhe labantu bakhe or ukhulumende wesizwe sonke
ibizo ngimuWalter wakwakhanye ikhisimusi imbona sokulilanga elikukhalenda kuphela ngoba ifike liyadula ezitolo akuthengeki kuyadula imoto azigadeki abantu bafola imali encane mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami ngiyatshona ngizithiyela inhlanzi kuphela kudlule lokho
kanti kubonani bantu be-studio 7 bo-Chris Gandhi mina ngiyenela umama wami ekhezi esigabeni sasemthowane ngithi linjani navelseni ngithi linjani ikhisimusi khona ngapha ekhaya mina ngapha edorobheni akunzima izinto azimakuthi kobulawayo lapha kodwa hayi kathi ayimpilo ngizabuya ekhaya mama ngizalitshela nxambuya ekhaya wonke ngithi njani bathi basemhlonhlweni abantu bemthowane hayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila ngiyabonga
ye ndivuka njani kustudio 7 lapha likhuluma lo Thebe ngokuhlela ngisegoli kodwa ngivelela ubhani ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha istudio 7 eliqondele lamadamu lihlelo oluhle kakhulu ukuthi siyacela sibili ngabe kuthiwa obabugawule la abahlezi belapho behleli phansi bexoxa lani ukube bayakuzwa lokhu okukhulunywa ngabantu ukuthi silihlupho lwamanzi emakhaya amadamu adabukile njalo silacapacity yokuthi sizilungiselele amadamu njengezabelweni zethu ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture basifakele nemali yokulungisa amadamu ngoba angeke kusize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka izulu nxa lisinakhathisi amanzi azohamba wonke singabi namanzi futhi kunyaka ozayo futhi sikhaya so nxa ngaba le ndlela yokuthi kulungiswa amadamu isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto siyazilimela emagadeni ethu izivande zithu zonke yonke into siyazenzela vele angeke sidle ukudla kwezandla okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokhangezile ukuthi abalalutho sebesidla ukudla okwama-donors kwezane okukhangeza lokhuyana awuvukele esintwini lokhuyana ukuba ngikhangezile yikho kwenza ukuthi sicontrolwe ngama-politicians so sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha siwazi ukuzenzela ukudla kwethu singancenga umuntu hhayi siyabonga msakazi sengathi vela sibili lingasisiza basukume ukubabugawula lapha nama-politicians wonke sibambisane nathi abadalake sithengise ukuze imbuzo kwethu ukuze inkomo kwethu la kwenzela ukuthi sikwazi ukudla hayi ngiyabonga msakazi ikhisimusi endlela abalandeli babo
salibonani studio 7 igama nginguzamani ngawoncube ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalo ndoda okhulumayo ukuthi abantu bebathebelelent sinomoya omubi njalo ukhuluma kakhulu ngebandla lemthokazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla lemthokazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu bebathebelelent siqhubeke sisupporta i-MDC ekaNelson Chamisa lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe angeke size sikwenze lokhu ukuthi singashona sisupportana namaqembu asesishoneni thina sesikhathele ngamaqembu asesishoneni kungaba yi-ZANU-PF kungaba yi-MDC ekaChamisa bonke banobandlululo babonisile ukuthi banobandlululo njalo uma ekhuluma engathengwe ngabantu be-MDC engaqali ukufaka igama lemthokazi Republic phakathi siyenza okwakithi asisafuni into zesishoneni kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathile ngento zesishoneni asisafuni imthokazi Republic Party siyayithanda sizoyivotela ngeyethu akathandi noma uyathanda sizoyivotela engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashiyona thina asingeke size sikwenze lokhu sesikhathele ngiyabonga
Livuka njani bantu ba Studio 7 elifisela lonyaka omutsha ozayo olungene kahle okhulumayo ngumasi. Mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba Ogawule izolo. Thina singabantu bemandebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. I'm sure if ubaba Ogawule elindebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu bemandebeleni bathwele nzima bahlukumezeka indaba yeGugurawundi, engabe lokhu ekhuluma amanga manje. Mayezo ezothi abantu kumele behlukanise iGugurawundi le-Unity Day, but ebuye futhi ethi iGugurawundi ne-Unity kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye. Uyazizwa kodwa ututhini nalo baba lo? Lo baba lo uma esuthi ukudla lokho abakunikizwa izano makavala umlomo wakhe, ngoba abantu bamandebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yeGugurawundi. Indaba yeGugurawundi isabaphatha kabi. Sikhuluma nje abantu bemandebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yeGugurawundi. So yena engabe lokhu ikhuluma nje ukuthanda kwakhe lapha. Ngiyabonga.
Kwezemelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida. Udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky, ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment, ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe House lama Republican abu Senate, ngoba ama Republican abu Senate yi majority and so uNancy I think yena ufuna ukuthi bacace ukuthi iTrial yakhona izoqhubeka kanjani ku Senate before yena release ama articles I release impeachment lama paper afunakalayo ukuthi iTrial yakhona iqhubeke. But ama Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi iTrial bafuna iconduct kanjani. Bathi kaqala abanika ama paper then bese zomtshela ukuthi iTrial izoqhubeka kanjani. Ngokuthi akusebenzeki kanjalo, akasuza appoint ama managers azo abayiwona esingathi ama prosecutor appropriate depending ukuthi iTrial yakhona iconductwa kanjani.
Yes, siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi, kodwa kukhanya isigodlo sika Mongameli uMnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi abasoze babavumele. Ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba yi-trial enjani engela abafakazi abamqoka abafunwa lidala?
Yikho lapho okule nkinga khona, ngoba even abafakazi bona labo babizwa even kusathoniswa indaba yona le impeachment u-House of Representatives, and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukuyotestify. So umbuzo-ke osebantwini abaningi and I think imisteki enkulu enziwa ngama-Republican yona le, umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani ma kuwukuthi njengoba ethi yonke into ayenzayo kwakungelacala kulanto embi ayenzayo, ama-Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda. Manje ufihlani, wayengavumeli ukuthi abafakazi laba babekhona ukwenzela ukuthi abe kubonakala ukuthi umsula kuphruveke ukuthi ayikho into ayenzayo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku-short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Going to the studio, you know I've got a song to do. I've got to reach downtown. I want some musicians too. I want the Rotterdam style, along with Trevor or Corley, even family or Randy, where a Sly or Robbie. I might have go down to Channel One or even take a step up a cell phone. I might reach on a King to Beast. It's just got to be right for me. Great musicians on the station, sitting on the station. The musicians, I'm going to the studio. A little song to do. I've got to reach downtown, and I'm gonna send some tributes to tribute to the musicians who play on this session. Special thanks to Prince Farah and Justine, along with Winston Jarrett, Never Mitchell, and all of my friends who give a hand. Great musicians sitting on the station. It's a jam session. I want a Rotterdam style, along with Flavor Alcoholic, even by the family, Randy or Sly and Robbie. I might reach in the mid. I want the vibes to be right to me. Even Harry J or even the sound studio. Going to a studio, got a song to do. Wanna take a step up a Channel One, or even up a Top Gun. I might just take a step to King Davies or Scratch Studio the Mandy Perry. I just want the vibes of the song, so you can sing along. Great musicians, say jam, jam, jam on this song. I'm going to the studio. You know I've got a song to do. When I step downtown, I just hear the musicians do. This one, for you and you. Yeah, special thanks to the internet in the studio.
Lo ke bekungumdumo wezihlengeni, umdumo we reggae music, ingoma ka L16 ethi yona Going to the Studio. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi. Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.